uchawe Israel faro utukuchaywe umntwana weAmerica. So ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini ngase kwenzakele ingozi, angikholwa ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngaphi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. So ke khonapho yikho lapho okule ndaba khona, ngaphandle kokuthi le into ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphinde kusekelwe ngokufana naye loba besitsho besithi sizasekela indawo zomphili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba i-World War 3 ngenxa yendaba yenale e-Hamas le-Israel?
Yelapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi ye-World War, ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele, njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khonapho kubo 1300 kumbe 400. Ngibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu njengokuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khonangale. So ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyindiza kwabo imizi le eyabantu baseHamas nale eGaza, nxa ukukhangela ukuyindiza kwakhona, hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngibona bezangena ke bayephakathi lapho kulabantu bazana khona, njengoba ngitshile ukuthi baningi abangesoze baphume laphana ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okuthiyene. Kanti-ke njalo khona ukuthi bakucetshelwa amagetsi bangitsho ukudla bangitsho amanzi, lakho ngokunye okuzakwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma, elinye ilizwe liza sukuma lithi asambeni sihle silwe sonke khonalapha. Manje-ke la i-America isivele isithile ngoba yena ihambe phambi. So asazi-ke khonapho baba, mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.